siyabonga jonga londimi yakhe litshona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngolwesine mhla ka 25 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje Ukudonselana kubandla lezano PF ukuqhubekela phambili njalo inhlanganiso yabantwana bamawoveti labo sebengena kungxabanxoza le Ibandla le People First lilakho ukusiwa emthethwandaba kubangwa igama lebandla lelinye ibandla eliphikisayo eZimbabwe People First. Ibandla le People's Democratic Party lithi ukulisana kubandla lezano PF yinto enhle ngoba kungabangela ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudonselana kuqhubekela phambili kubandla lezano PF njalo abantwana babalwa impi yenkululeko abakuleli bandla bathi bafuna umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabontanga umnumzana kuzayi chipanga axolise ngokweyisalo kwethusela abalwa impi laba kubika uMavis Gama
Inkokheli yenhlanganiso yabantwana laba, e-Children of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, yenza umhlangano lentatha lezindaba namhla eHarare esikolweni seZANU-PF. Yathi inkulumo kaChipanga ayenze kunsukwana isanda kwedlula kayibaphathanga kuhle ngoba ikhuthaza ukungezwana ebandleni. Umgcini sihlalo walenhlanganiso, umnumzana Innocent Mhlanga, utshela umhlangano lentatha lezindaba esigodlo seZANU-PF, eZANU-PF headquarters, ukuba iyabakhuba linkulumo ngoba kungabazali babo okukhulunywa ngabo. Umhlanga uthi inkulumo kaChipanga iphambana lokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe kunye lesezana uPF esikubeka sobala ukuba kumele bahlonitshwe abalwa impi yenkululeko.
Soloko akwenzileyo uprovokate na evening abantwana bakhona. Njalo akukhulumayo akukhambelanga ngoba abantu abathi bazalwa ngama veterans ngabantwana bakhona. Ngoba they constitute almost 60% of the police structures in ZANU-PF. So tina siti asikuthandanga ukuchile and kumele apologize.
Umhlanga uthi kumele uChipanga axolise kuzizalwane zonke zelizwe ngoba kungasimalunga eZANU-PF kuphela acunulwe inkulumo kaChipanga.
Tina so zing support. We are going to write a petition to the president simtshele ukuthi baba umuntu lo osukokela sometime ngoba ufuna ukulwisa upresident ngoba upresident is the first war veteran. So sizamtshela upresident zabhala ipetition sitshele ukuthi hayi asimfuni aso sizimsupport into ayenzayo
abasakhulayo laba bathi ngabayi kuvumela ingxabano eqalwa nguChipanga ngoba ingalungelanga ibandla lelizwe lonke bagcizelela ukuba bona basekela ubukhokheli bukamnumzana Chris Mchangwa ngoba kuyiyo inhlanganiso yabalwa impi uqobo hathi enye le ekhokhelwa unkosikazi Mandi Chimene bakhuthaze bonke abasebandleni leZANU-PF lozulu jikelele ukuba abolalela isixwayiso sikamongameli Robert Mugabe asethule ngolwesihlanu lwedluleyo esokuthi kuphele ukukhethana ngamaqembu ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry K. Thomas Jr. namhla ugcotshwe okusemthethweni ukuqala umsebenzi ngomongameli Robert Mugabe. Emazwini akhe emkhosini oyenzelwe esigodleni sikamongameli umnumzana Thomas uthe ilizwe leMelika lizaqhubeka lidinga ukukhumisana umlothalo uhulumende weZimbabwe.
Direct from Washington
Ibandla eliphikisayo eZimbabwe First lithi liza kusa emthethwandaba elinye ibandla lisanda kwethulwa okusemthethweni ele-People First elikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru liletesa icala lokuntshontsha igama lalo. Ibandla leZimbabwe First likhokhelwa ngumnumzana Maxwell Shumba ohlala ngapha kwele Melika. Sixoxele umgcini sihlalo wabesifazana unkosazana Thabi Ncube othi bafuna umthethwandaba umise ibandla likamjuro ukusebenzisa igama lokuthi People First.
Lo lephathi lona nxa ngingakhuluma nje ngezi eliqatha ngingathi mina ibizo leli kahle kahle ngelethu thina iZimbabwe First, ngoba nxa sikhangela indalo yebizo lona iZimbabwe First, Country First and People First. Into enza ukuthi ngithi ibizo ngelethu ukuthi nxa singakhangela nxa singamlandela umjuri yena ukuthi uhambisa njani ngelaki qembu, sibona ukuthi ukulontsha yena iqembu lakhe alikalontshwa. Okwesibili njalo ukurejista yena umjuro iphathi yakhe urejiste nxa ngingaphambanisi last month. Sike sarejista last year, saphinda njalo salontsha iphathi yethu last year ngoSeptemba. So angiboni ukuthi singathi thina ibizo kodwa umjuri yena nguye ohamba elandela amanyathelo ethu esintshontshela ibizo lethu.
Yasizwa kuthiwa udaba lolu lufuna ukuthi luluse emthethwandaba.
Ye, ngoba nxa sikhangela thina indlela esisebenza ngayo, sisebenza into ezilegitimate. Okwesibili thina singani sinxali sisikhangela thina ngokwethu sihlelekile, njalo asifuni ukuthi senze izinto ezagcina zesilethela imbi. So sabona ukuthi kuhle khona and kuzoba le nto engani ilesi sindo nxa singasayithatha ngathina indaba sayebeka kwezethu izandla. So bakhona nje ama-layers wethu esilawo, so sibikele kubo indaba, njalo sesilindile thina ukuthi size ukuthi bona baza kuthini nxa beqeda ukuhlela indaba yakhona. Mabethi mayibe indaba ye-court, hayi sizahamba ngakhona lokho.
Unkosazana Thabi Ncube ngumgcini sihlalo wabesifazana kubandla leZimbabwe First obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-People First umnumzana Rugare Gumbo othi ubona lolu daba lulahlelwa katshana ngomthethwandaba.
Hayi, kasithathanga ibizo lavo. Thina siyiZimbabwe People First sarejista uZek, abeZek bathi khona hayi yakulenye iphathi elibizo lona leno. So siyalirejista, siyathaba ukuthi libuye le-constitution yenu libisibhalele sesukunothile ukuthi hayi lina yini elilebizo elithiwa yiZimbabwe People First. Labo abakhulumayo phezu kwendaba leyo, hayi ama-slogans phela, ama-slogan uyasebenzisa anything oyifunayo.
Manje aliboni na ukuthi engxenye kungagcina kuphazamisa abalandeli benu bevotela bona becabanga ukuthi bavotela ibandla leni?
Hayi, bayakwazi bona ukuthi bayaba bevotela obani. Thina siclear laba abafuna ukudisturba, hayi indaba yabo. Anti abantu beZimbabwe bale freedom yokwenza izinto abazifunayo. Thina singabantu ababelieve ukuthi manxa wena ungasatisfy ngezinto ezikhona, you are free to do what you want. Kodwa thina simele ngebizo esilalo lona lelo.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla le-People First obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-People's Democratic Party lithi ukulwisana kwamalunga e-ZANU-PF yinto enhle kakhulu kuzulu weZimbabwe lakumabandla aphikisayo. Abalwisanayo laba ngabakucele elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa abazibiza ngokuthi yi-Team Lacoste labakucele le-G40 abasekela unkosikazi Grace Mugabe. Umsekeli kamkhokheli we-PDP umnumzana Samuel Sipepa Nkomo uthi ukudlephana lokhu kwenza ibandla le-ZANU-PF libe mdambiyana njalo linqobeke kalula kukhetho.
Umgabe engathi ebona esele 92 years, esebuse 36 years, elokhu egcina abantu begeza ukuthi ngubani ozathatha ngemva kwakhe. Now ukulwa kwabo bona ngokwabo ngale yebo kambi kwe affecta i-economy yelizwe lenhlala kahle yelizwe ngoba kulalutho abalwenzayo ngaphandle kokudlephana. Kodwa ke asikukhangeleni futhi ngenye indlela. Ngesikhathi sabantwana baka-Israyeli nxa babehlaselwa ngezinye izizwe umlimi wayekwenza ukubana afake khona ngale ku-enemy army ukuthi babe ne-confusion. Bengaba ne-confusion bese besesulwa yimpi yakwa-Israyeli. Bona ngani mina umlimi useyithelile i-confusion kuzana ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe bona bengabambana ngani nxa bedlephana. Kuza kwenza ukuthi izinto zenzakale lapha eZimbabwe abantu bekhululeke ngoba asidingi ukukhululeka kuphela kumgabe sidinga lokukhululeka kubantu bakhe le-system yakhe yezandla.
Kodwa ukubambana elikhuluma ngakho baba Nkomo kungagcwalisiswa njani ngoba kasikuboni ikakhulu kini lina abakhokheli bezombusazo?
Yiyo ke inkinga yona leyo mntanami, but ngiyakunanzelela ukuthi yebo kambe kukhona okwenzakalayo, kukhona okwenzakalayo ngoba inkulumo engiyizwayo eseyenzakalayo ukuthi asibambaneni kupakti yokhetho. Lanxa sokungaba late ukuthi siyenze umhlangano omunye, kodwa ke kungenzakala ukuthi sibambaneni ngokubambana kokhetho ukwenzela ukuthi singanyathelani amakhonzi thina esiyithe sifuna ukuthi umgabe lezanu baphume. So lokho kungakungenzakala kungatsho ukuthi singathi sishiya ku-election ka-president sihambe lo muntu oyedwa.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo ngumsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP. Sixoxelaye ekobulawayo. Isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa balaleli ukuthi iStudio 7 isiguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsayithi yethu ethi voaindebele.com. Kudesktop kanye la kumakhalekhukhwini iStudio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqoto ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Live Talk lamhlanje sikhangela indima edlalwa ngabesifazana kwezombusazwe ikakhulu sikhangela ukulwisana okukhona kuzano PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abadinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lamhla bale nkulumo mpikiswano edolobheni le-Texas. Incwadi zithi okhokhela kulolu khetho umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukunqoba kubandla leli kuthi kwelama-Democrats kulakho ukunqoba unkosikazi Hillary Clinton. Abezomvikela abeMelika bathi kulezibonelo zokuthi elakule Russia lilakho ukungalandeli izinqumo zokumisa ukulisana kwele Syria okukhangelelwe kusasa. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ufikise iminyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lambili yokuzalwa ngesonto. Abebandla lakhe leZANU-PF baqoqa ukumenzela inkalakatha yedili elilendleko engaba yisigidi samadola ngempelasonto yonale. Lanxa iningi limfisela impilo ende njalo abanye besithi yizibusiso ezivela kuThixo ukufikisa iminyaka aselayo abakusolayo ikuthi elizweni elibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu abantu bengelamsebenzi umnotho ubhidlika uthe nokuthi asebenzise imali le ukudingela uzulu olambayo ukudla. Lokhu kugcizelelwa zingcwethi kwezombusazwe lozulu jikelele odabuka eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ukuliphi ilizwe lomhlaba. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula zenotho umnumzana Busani Ntini okhonapha eMelika endawonye lomqeqeshi wezifundo zokwethulwa kwezindaba uDr. Shepherd Mpofu waseSouth Africa. Umqalisi ziva kule ngxoxo ngumpofu.
Ukuqala singathi amhlophe kupresident kuzofikise iminyaka yonke le eminingi and especially thina abatsha ama-interviews akhe awenzani nama-newspaper nama-television nama-radio uyatsho ukuba yena mayevuka ekuseni uya-exercise la kudlayo khanye uyakhetha into azidlayo so ngalokho ngibone ngani uyasiphakela umzekeliso ukuthi silandele but imali abayisebenzisayo ngumbono wami ngisima iZimbabwe yikho ngayo okwamanje not even worth it. Ngathi bonke abangemva kwama-celebrations la kumele bazinuke amakhwapha bazibuze ukuthi abakwenzayo sibebini kungabe kulungele especially umumo weZimbabwe lezinto ezenzakala manje.
Abanye njalo ngabathi kodwa-ke phela ayisiyo mali kahulumende esetshenziswayo leyo njalo kayivele esikhwameni sakhe ivela kwabamnika izipho kwabamfisela impilo ende babantini.
Ake sokuqala ngithi i-birthday kumongameli uMugabe. Ukwanda kweminyaka kuyisibusiso esivela kuThixo njalo kuyinzezo yokwanda kolwazi. Ngingazi ukuthi kuleyi indaba esikuyo ulwazi lukhona na. Kodwa mina ngibona kungani nxa imali engenileyo ivela kuma-donors like uDr. Mpofu indicated ukuthi wona kumele bezinike amakhwapha ngoba ama-donors amaningi ngabantu abafaka izimali ezincane beforswa ukubana bedonate ama-dollar lama-$2 laphana. So nxa kuyiyo leyo ndlela imali ezela khona laba abantu abazele be-disadvantage abahlutshwa yi-economy kuyabahlupha even more. Kodwa uma imali leyi izela ama-billionaires ekhaya esiwaziyo hhayi mina ngithi leyo mali ngeyabo bayakhetha ukuthi bayisebenzisa ngalolu hlobo abafuna ukulisebenzisa ngalo. Kodwa iqiniso ukuthi into ezenzakalayo ekhaya ngalezi zisuku umumo mubi. Akukhanyi kuhle uma abantu bespenda i-1 million for i-birthday eza lasta for only a few hours abantu besuka lapho bebuyele endlaleni.
Ngicela ukungena khonapho
sisibaba Mpofu.
UGordon Moyo uthi kulama-embassies lama-international organizations afake izimali lapho kuyini abakwenzayo anti bathenga indawo ne-closeness uthi uMugabe ukuthi whatever happens bebe sidle eZimbabwe because ngikhuluma lani ngiphuma ku-exhibition egugrawundi ka-Owen Maseko. Asike sithi i-$1 million kuyini engakwenza for instance sithi ukulungisa amangcwaba abantu abalokhu bekuma-mass graves emathebheleleni lasemiklini i-China la izifonde zethu zekamgabe now western countries want to do the same and splashing so much cash really it's not only unfair but it's vulgar in our current context.
La esindebeleni Mpofu
ngathi kulihlazo simili
ya kulihlazo ngempela kodwa ke phela wena ungathini nxa kunguwe owamukela lezo zipho ungathi hayi linganginiki izipho lezi ngoba kuyalanjwa la
ngayingangena mina ngile minyaka engu-42 ngathi ngifika ku-40 ngahle ngatshela abantu ukuthi from now on angisazihluphi ngama-gift ngabatwana I think yena ukwakhe umongameli ukungakwenza ukuthi ethi bantu for late family ngicela li donate to a cause ethize.
Bona bemuli babe lokho besithi laye ungumuntu laye ofuna laye ukujabula, ofuna laye ukukhala ngesikhathi sokukhala. Ikanti ke khathesi isikhathi sokuthi alaye ajabule lemuli yakhe. Bemfisela impilo yende.
Ngendlela izana into efethele nzima ngama factions la vela mboni lokuthi i-birthday yakho nomgaba ingqondo zakhe vele zikhona ku-birthday lesi. Kusole nzima kakhulu. Akumelanga ajabule. Yisikhathi esinzima sokuba ngumongameli for almost over 30 years.
Lo bekungumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwezindaba endawonye lomnumzana Busani Ntini ingcwethi kwezenotho bebexoxa lo Praxedis Jeremiah o Studio 7. Izulu eline kumalanga amabili edluleyo endaweni ezichiyeneyo zelizwe ligcwalise amadamu amanenge kade sesitsha okuyinto elethe injabulo ebantwini ababhekane lendlala kanye lokusilela kwamanzi. Kodwa owake waba ngukhansila wakwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube uthi lanxa bekujabulela lokhu uZulu ulokhu ebhekane lendlala embi njalo uhulumende labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele.
Siyabonga kakhulu Nkomo ukuthi iZulu lize lasikhumbula nama kwamadlambuzi njalo sibongele ukuthi khona liningi esikhathi lapha ade singasela themba khona. Kodwa-ke isituation ekhona lapha siyakusizi ngalutho ngoba njengatho ngaphambilini angikhulume kwi-studio 7 ukuthi amadamu esilawo agcwele idaka akaselacapacithy yokuthi angabamba amanzi ayeneleyo. Bese kubuya la ngendlela ekuhleli ngayo ngibona ingani iyingozi ngoba lingaze libe linile leli zulu kuthi ukuthi khona iy'nkomo ziloko zibhuqa khona lapha ade zivele zibhuqa khona okusho ukuthi khona izivele lethu isinethi planti angikwazi ngiikhopheli bethu beyehluleka kudala kumbe ziqhubeka kusehluleka but indlela engibona ngayo ukuthi izulu leli linile but we don't have the capacity ekuthi khona sisebenze la manje siwapheleleyo kaphela sikhuluma njeni emagweni khona ngale emabhongane lapho esithembe khona idamu lalo ladabuka amanzi akuthulela eceleni so kwesinye isikhathi izulu leli lingazasiza ngenxa yokuthi khona umphakathi wethu mhlawumbe awuhlelekanga ngendlela engasiza ngayo.
Amadlelo ona anjani besokuluhlaza yini phansi?
Akula lipho kwakathethi Nkomo ngoba sikhuluma ngezulu elinye 2 days ago. Akula lipho nje lokho khanya ingane bekade kunelima lokuthanyela lapho egangeni. Akula lipho.
Umumo wendlala ebantwini wona uminjani? Azikafiki yini inhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa abantu?
Ngingazwa umumo wenzansi eziphathisayo ngingazwa inhlanganiso elinye okuthiwa i-Hopkick. Yiyo engani liphathiswa kwalezi nsuku but bakhanya ingani bebehlele ukuthi baza kuyila ngomatha. So angikaboni enye inhlanganiso kumbe engaba ngabo angazi yena inhlanganiso ezinjalo. Angazi kumbe kusasehleleni kuke kwakhulunywa lento yehlelo njalo kahulumende leli ele-food for work. Kodwa-ke inhlelo eziphonge ukukhulunywa nje ngingazi ukuthi khona ukuphumelela kwazo siza kubona yini ngoba indlala ibhasile ebantwini abanye sebelala bengazanga sikhuluma.
Umnumzana Thamani Ncube wake waba ngukhansila wakwamadlambuzi siqoxela ekhona le kwamadlambuzi. Abamabhizimusi amancane babe lombukiso ohlose ukuthuthukiswa kwamathuba okusebenzelana la mabhizimusi amakhulu. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano oxoxa inhlanganiso ye-SME Association of Zimbabwe othiwa SME Business Linkages Expo usungule namhlanje eHarare. Isiphathamandla sazo inhlanganiso uMnumzana Josiah Munaki uthi umhlangano lo ungakuqala ukwenziwa kuleli njalo uqakathekile ngoba ukhangelele ukuphathisa inhlanganiso esathuthukayo ezama-SMEs.
We've brought in larger corporations, basically members of CZI.
Ezikwenzileyo ikubuthanisa amabhizimusi amakhulu ikakhulu angamalunga e-Confederation of Zimbabwe Industries. Le by Zimbabwe. Leli sibona lilithuba lokuba besebenzelane ukuze la mabhizinisi amancane enelise ukuthengisa kumabhizimusi amakhulu.
Umunake uthi abantu babuya ngobuningi babo embukisweni lonjalo bakhangelele ukubona abantu abedlula inkulungwane yodwa bengena ngasikhathi sinye ukuzobona okubukiswayo. Uthi kukhangelelwa ukuba umbukiso lo wenziwe minyaka yonke kwelizayo. Unkosikazi Shalini Chimwanda, umqondisi wenhlanganiso yezokwethekelelana eNsoleil Travels, uthi njengebhizimusi elincane umbukiso lo bawubona njengethuba elikhulu lokuthuthuka kwabo.
Well, how important it is you get to mingle with different corporates and different
umbutano lo uqhakatheke kakhulu ngoba usinikeza thuba lokuhlangana siphana amachebo labanye njalo lamathuba okuba sibe lokuphathisana kumabhizimusi esiwenzayo njengathi esiqhuba ezokutekelela kwelizwe kungasinikeza ithuba lokuthi sithole lawo amacustom.
Uthi bafuqa ukwethekelelwa ikakhulu kwendawo eziselizweni esifana le-Victoria Falls, Harare, kanye lendawo ze-Eastern Highlands lezinye ngoba intengo ikusimo esihlokwa manje njalo lo mkhathi uvumeza ukwethekelelwa indawo ikakhulu efana lentaba ze-Eastern Highlands empumalanga yaleli lizwe. Amabhizimusi angena kulumbukiso ahlanganisela amabhanga amakhulu afana le-CBZ, Bank ABC, Grant Taunton kanye logatsha lukahulumende olubona ngamabhizimusi aphakathi laphakathi lasakhulayo. Umhlangano lo ukhangelelwa ukuphela ngomgqibelo. Ngokuvalwa kwamafekithali, iningi selisungula amabhizimusi amancane lithengisela endaweni ezijene ezifana lezitaladeni. Kodwa amabhizimusi amancane abhekana le ndubo zokusilela kwemali, ukuthola izikwelete, indawo zokusebenzela, le ndawo zokuthengisela. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Izolo ingoma yamafikizolo igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ukudoniselana kubandla lezanu PF kuqhubekela phambili njalo inhlanganiso yabantwana bamawovet labo sebengena kungxabangxoza le. Ibandla le-People First lilakho ukusiwa emthethwandaba kubangwa ibizo. Ayike kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngutungameli Nkomo lilala.